abebadlale zanpifu baqale udlongudlongo lobizolo lapho ukansila wendawo ahambe khona emzini wako Ali lamanye amalunga ebandla elibusayo bachitha isililo lesi besithi abantu kumele bayebuthana kwenye indawo. Baqhubeke ngesiga lesi namhla batshaya amalunga omdeni njalo bathumba abangamachumi amabili laba abagoqela omama abalokhu bengaziwa ukuthi basiwe ngaphi lokuthi bakusimo bani ngokubika kwebandla le-CCC. U-Ali yena uthunjwe kumaviki amabili edluleyo ngumsolwa obikwa elilunga le-ZANU-PF umnumzana Piers Jamba watholakala isidumbu sakhe ebulewe wajikelwa emthonjeni oseduze lomuzi kaJamba enyatsime ngensonto. Igqwetha lemuli yako-Ali umnumzana Job Sikhala uthi ulihlazo elikhulu okwenziwe ngabasekeli be-ZANU-PF.
ZANU-PF, a very unpopular ZANU-PF member of parliament, Joseke Rua, has mobilized the thugs who were gathered at Chikwana shopping center.
Ummeli we-ZANU-PF eseke ubuthanise abantu ezitolo zakoChikwana namhlanje ekuseni bahamba emfeni batya wonke umuntu okade ebuthene emfeni baxotshe izihlobo zika-Ali emfeni abantu sebebalekile.
That we no longer want to see you here at this funeral. We are expelling you from this community. You must go away. And that is where we stand at the present moment. So,
uSikhala uqhubeke wathi bazama ukuba amapholisa angenele abasize ukuze bathole isikhathi sokukhala isihlobo sabo.
But you already given instructions to the Zimbabwe National Human Rights, specifically Alex Mchadahama.
Bekumele sithole incwadi ukuba baxothwe laba bantu sekuthethe isikhathi sethu lokhu besijijimisa sesihambisa udaba lolo omthethandaba we-High Court.
Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa laye ubusolile kakhulu ubudlova athi benziwa ngabasekeli be-ZANU-PF.
Ngempela silobufakazi obukhulu ukuthi ZANU-PF yabulala uMoblessing Ali yasimcwilisa emthonjeni yesihlobo sendoda leyo uJama owambambayo. Kuliqiniso ikubona amapholisa ephonga ukwenza amawala sebesithi undoda lowo okuthiwa iboyfriend yakhe. Bakubona njani ukuthi iboyfriend yakhe njalo amapholisa senqaba ukuthi ivele kanti somuntu wezanu? Bahamba ni kwi-headquarters bayadinga i-statistics lamabizo abantu i-membership yezanu. Kulobufakazi obukhulu mdlalo oke banjwa kulabantu abaningi abachayiwayo.
Ebuzwa iStudio 7 ngidlakela lolu isikhulumeli samapholisa umnumzana Phonyathi uthe nxa kwenzakale ngempela lokhu kumele abe-CCC bayemangala emapholiseni. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Tafatswa Mgwadi laye utshelela umsakazo amazwi afanayo. Umdeni wako-Ali wona uthi umngcwabo usoze wenziwe andubana kubotshwe ababulala uMoblessing. Ukubulawa kukaMoblessing kanye lobudlova osobenziwe esililweni sakhe sokusole kakhulu nguZulu ogoqela abalweli amalungelo oluntu loZulu Makhaza kanye labameli bamanye amazwe eZimbabwe agoqela awe-European Union loweBhilithani. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlandelozi Dlova.